Umzali olomntwana oqede ugrade 7 eNtabeni Primary School kobulawayo, unkosikazi Fikile Gumede, uthi umntanakhe wehlulekile ukuthola indawo kaform 1 ngoba isikolo seNtabeni salile ukumupha ama results akhe.
Umntwana nami ubesenza ugrade 7 sokasayanga kuform 1, bamncithile ama results akhe bathi khona khona kade kubhadala imali, so mina imali yakhona kangiyilayo, angazidingeni kanjalo.
Omunye njalo umzali unkosikazi Thoko Nyathi uthi lo wakhe umntwana uncitshwe ama results eCoglan Primary School ngoba elesikwelede.
Abantwana babanjelwe ama results, bafuna ama results ukuze angene ku form 1. Manje kule score besikolo kuyafunakala le clearance ukuthi angene ku form 1 akusayenzi. Mina manje ngilomntwana osekhokheni manje ubanjelwe ama results kakangena esikolo, ukuze angene esikolo kuyasofuneka ukuthi ibhatalwe.
Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo okhethe ukuzibiza nguMiriam Siwela uxwayise abazali ukuthi babhadale izikwelede zabantwana ukuze bathole ama results abo. Uthe abafundi bebevunyelwa ukufunda bengabhadalanga ngenxa yokuthi uhulumende kavumeli ukuthi abafundi baxoshwe ezikolo, kodwa ngenxa yokuthi sebephuma kulezo zikolo kumele bahlawule izikwelede zabo.
Sina lapha esikolo ama results abo grade 7 laba bangabhadalanga siwabambile ngoba bale scorede ezenkulu kakhulu. Abanye babo babengavele bengabhadali ifees from grade 1, sasingabaxoshi ngoba umthetho sithi singabaxoshi. Kodwa khathesa ama results abo siwabambile ukwenza ukuthi baqale ba clear izikwelede zabo zonke, then sesabapha ye clearance letter etshengisa ukuthi aba owe lutho yithi ngapha esikolo, nalapho isikolo abayikiso bayamukele.
Ilunga le school development committee umnumzana Nkosana Ndlovu ngomunye laye oveze imbono yakhe phezu kwalolu daba.
Yebo, abantwana abaphiwanga imiklomelo yabo eka grade 7 lokhu kudalwe ukuthi isikhathi sonke lesi bebevunyelwa ukuthi befunde bengabhadalanga, njalo bebesebenzisa indleko zabo kade bezisebenzisa lapho kade kuyizinto kuyimali yadibhadalwa ngabanye abantwana. Ngakho-ke singathi siyakukhangela into ebisenzakalayo ukuthi imali le kadibhadalwa ngabanye abantwana kade siza laba abanye ababengabhadali, yikho besibavumela nje njengoba uhulumende kade engavumi ukuthi abantwana bexoshwe ukuthi befunde. Kodwa khathesi ngenxa yokuthi kunendleko eziningi ezibe khona, kufanele lawo bephume bebhadele khona bezasiza abanye laba abasalayo esikolo, lokuthi lokhu abebeyikho bebekusebenzisa kube yizinto esezibhadalelwe.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezomfundo yehlule. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.